ngudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe lamhlanje kuhlelo ngixoxa lonkosazana Gugulethu Siso ongisakhulayo njalo ngusomabhizimusi ngale kontuthu ziyathunqa ngobulawayo sixoxisana ngenkampani yakhe yona ebizwa ngokuthi Thumeza masambeni kuye siyezwa okuningi Gugu sisi wami ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani
ngiyathaba ukuba khona linjani
hayi siyaphila sithabile ukuba lawe kuhlelo sisi masithinte udaba olusegudwini sisi wami awungitshele mayelana ngenkampani yakho iThumeza awusitshele ngamafishane ngalokho
okay Thumeza esikwenzayo senza ama-deliveries on demand and last mile ukutsho ukuthi nxa ugogo esithi efuna ukuthenga impahla zakhe ngekohousing siyakwanisa ukumdobhela impahla zangikhona simhambise simdobhele emabhasini sinokuthi kasanidi ukuxa esikudinga nalo truck driver axayisa ukuhasla ama-prices we-just facilitate that exercise entirely for her.
Angiyakuzwa-ke sisi awungitshele-ke uyazi ukuthi ngey'khathi ey'ningi abantu baqala amankampani ngenjongo yokusiza abantu emphakathini ngoduba ababhekane labo awungitshele-ke sisi ukuthi inkampani yenu iThumeza ile njongo yokuthuthukisa uZulu kobulawayo na njalo lithuthukise uZulu kanjani
okay ukuthi sinceda abantu abaningi abanganamsebenzi abalezimoto ngoba uyabe ukwazi ukuthi lo bhuti wakho lo mbaba wakho osewazithaya engefosfuli engewayenza i-voluntary resignation but ilemoto anginzima so sikwenzayo ukuthi siyasukumnikezela ubaba ngumama sithuba lokwenza imali
lisebenzelana ndawonye labantu abakubulawayo kuphela na
e kakhe sisebenze labantu abakubulawa but siphuma ngoku-expanda between the blow you have only within the next month
so
yaselikwanisa ukuthumeza
hayi sikuzwile kahle-ke sisi masixoxeni kancane mayelana ngokusebenza ndawonye labanye abasakhulayo ngibale ebulenjini bokuxhumana ku-Twitter ukuthi njengenkampani lisebenza ndawonye ngezinye inhlanganiso ezikhokhelwa ngabantu abasakhulayo ezifana labo Fresh in a Box ngesikhathi ngesingizi abantu bathi ama-collaborations of course kuqakathekile okungakanani ukusebenza ndawonye ngabanye abontanga njalo kuyathuthukisa na indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho
kusokwasithukisa okukhulu ba uyakubona ukuthi nxa uyibhizinisi encane awukwanisi ukuwaprotha amakhampani la amakhulu enjeko-old mutual ukuthi old mutual mna le khampani ekuthiwa ngu-Thumeza sithi impahla or sezama-last mile delivery umuntu awukhangela kutshela ukuthi I already have a delivery company or ngisebenzisa amakhampani like for example CHL so amakhampani amancane that being run by other young people actually assist a lot but they get the same vision, they've got the same drive, they have the same target clientele, meaning that the larger they grow, the larger you grow as well, and they're more approachable than Lababaku. So they'd rather grow a magnetic circle whilst they're still young and grow with those companies as well.
Sikuzwile-ke sisi. Right, sekuyisikhathi sokuthi sigqibe uhlelo. Gqibe uhlelo utshela abalaleli ukuthi ulasi isifiso naso ukusebenza labanye abontanga abadabuka kwamanye amadolobho. Njalo nxa abantu befisa ukulithinta ukuze baxolisane nani kumele bayephi?
Okay, thina sidinga abantu abaningi ngoba besithi ukuthi sifuna uku-expanda between Bulawayo Harare, but that's not our only vision. Our vision is to be able to be the last mile delivery to our Zimbabwe. So now we are going to be talent or you've got a skill that is going to can actually assist Thumeza. You can reach us on our social media platforms on ThumezaZW or send an email at hello@thumeza.org.zw or next time I go WhatsApp to 077-326-5854 and get back to you as soon as possible.
Hayi sikuzwile kahle sisi ngilethemba njalo ukuthi abalaleli labo bakuzwile kahle ngiyabonga kakhulu Gugu bekukuhle ukuba lawe kuhlelo labasakhulayo
siyabonga
hayi mthwakazi omuhle limzwile unkosazana Gugulethu Siso nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Thumeza bafethu sesifikile emaphethweleni kohlelo labasakhulayo ngiyabonga ngokungena kuhlelo masibane ngevikezayo olivalisayo ngenjabulo igama lami ngumayigobe bye bye mthwakazi omuhle.